usizo sibili America ingahambisa kodwa nje bona sikwazi uBiden ingqondo zakhe ngeze double standards ufana legundwane liluma livuthela lenza ingane ngalifuna igazi ngokuthi wena lifuna ukulimaza usizo ingahambisa sibili uBiden and liyamukeleka kodwa isifiso sakhe ayisiso sokusiza nesokuthi abantu bengabona ububi bakhe wena ungathi uvumele ukuthi abantu bebulawe then usibanike ukudla ufuna ukuthi befe besuthi yikwakufunayo ufuna ukuthi befe besuthi into ekhona kuphela yena ukuthi kakhuze lo umnawakhe u-Israyeli okuthi evisele ilizwe kubanikazi then bengavisela ilizwe kubanikazi hayi sibona sibili kuyalunga sibili ngoba sifuna ukuthula lapha emhlabeni sifuna abantu behlalisane kuhle sibili ilizwe latshontshwa leli iPalestine yatshontshwa kathesi abantu kwabasela lizwe so abantu kwababiselwe ilizwe labo
pho uBiden kumele enzeni lapha sheikh kwenze
so lolu usizo lwe-America hayi ngolokwenzela ukuthi umhlaba ungaboni ububi be-America ukuthi abantu becabanga ukuthi hayi i-America hayi lilizwe elihle liyasiza sibili kodwa hayi ifuna befe besuthi abantu labo ngoba kathesi bayalamba so abantu be-America inganika ukudla lokhu abantu kabasaboni ububi bayo